Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 20 kuNcwabakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leNational People's Party lithi lithola usekelo oluningi ebantwini lalapho iMDCT eyayilosekelo khona.
Ama-councillors eMDC kancedi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Bayabesesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenza i-government. Bayabengakwazela ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo bezihlalele ezindlini zabo.
Izakhamizi zeGokwe zithi abantu bakulindawo balokhu bebhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali.
Amalanga adlileyo kubela babuya bethenga umumbu but kulensuku abasabuyi. So sihambe emagosa uliyetshintshana leyo yabo kufuna wena ezitolo. Ibhakethi lakho lebe liyi-$3 futhi uthi ungatholi 2 kg yeshukela leyo 2 kg yesawudo sokufaneleyo.
Kambe wondliwa njani umntwana ongasalaleli abazali? Iyachasisa ingcwethi ecubungula ezamasiko kulandela indaba esegudwini ekamkamongameli unkosikazi Grace Mugabe obikwa echaye untombazana afice elamadodana akhe.
Umntana nomuntu kafakwa isandla. Ungamfaka isandla umntana abantu aqande laphana uzakuya kubika ngakibo kusithini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kulomsakazo. Iziphathamandla zebandla leNational People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lithi lithola usekelo oluningi ebantwini. Ibandla leli alikamanyani lamanye amabandla, njalo umkhokheli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti usanda ukuthi ukhuthaza wonke amabandla aphikisayo ukuthi angene kulumanyano. Sixoxele lesiphathamandla se-NPP eBinga uMnumzana Maxon Ncube.
Ibandla leli edinga abantu sebelazi kakhulu ukudlula nje iMDC ngoba abantu bedinga sebedinwe ngezinto zeMDC ezenzayo. iMDC ngabantu nje kuphela abathanda ukungena embusweni bengakhangeli izinto ezifunwa ngabantu. So abantu ngenxa kamama lo uMduru owayelokhu efika lapha edinga bayayithakazelela kakhulu iphathi zizawina sibili kumakhansela zindawo eziningi.
Ungasichazisela impawu ezikhomba lokho okuchoyo.
Lapho singena kumawadi abantu bayasemukela kakhulu. Besikele izikhalazo ukuthi hayi ibandla leli yili ibandla lengathi ikhipha edakeni athikilo lolu. Inhlangano siyanda abantu sibili. Asiyenzi imihlangano leyani yokufika sibidla njengabantu be-MPC sihamba sibe siyerejista emapoliseni. Inhlangano labantu egcekeni okurayithi. Ama-councillors e-MPC sehlale kakhulu. Izi 2000 abanye belokhu bekhona. Akusela mehluko nezanu PF esithi bahlala kakhulu ezifundeni. Ama-councillors e-MPC kancedi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Vele bayabesesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenza i-government. Bayabengakwazela ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo bezihlalele ezindlini zabo bahamba kuma-meetings kuphela besiyahlangana edinga. Bengi izinto abazikhulumayo abantu indlala. Vele kunzima kugcina sokungenela bona abantu bezanu PF sebenceda abantu. So ama-councillors e-MDC ekhona bona bengayenzi lutho ukuthi bengabona ukuthi abantu bengaphuma edakeni bendlala edakeni.
Kodwa sesikhangela ibandla lakho elizweni lonke jikelele nxa lingasangenanga kumanyana.
Ibandla lami sisisuwa liqinile sibili. Kuvele ebantwini ukuthi amabandla kumanyana ukwenzela ukuthi sinqobe kawani lungisa uhluphe esilalo.
Lo umnumzana Maxon Ncube isiphathamandla sebandla leNational People's Party eBinga sixoxelaye ekhona le eBinga. Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali luqhubekela phambili elizweni lanxa ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lisanda ukuthi lizethulela umphakathi imali yohlobo lwama-bond notes angafika izigidi ezingamakhulu amathathu i-300 million njengeminye yemizamo yokuqeda lolu hlupho. Ukuze sizwe okwenzakala eWange ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Donald Mampongwani Shoko ohlala kulelo dolobho.
Ngiyathi kule Standard Chartered, kule ZD, kule SNB Bank, kule Agri Bank, Bank ABC. Kodwa ibhenki elingani lingcono yi-Standard Chartered. Lawa amanye lawa, ha, imali hayi hayi yisifundo sikaNesi. Osekukhona nje abantu sebephila ngokuswayipha, akusela muntu obamba imali kulezi zinsuku. Umuntu wonke oyabe le mali akwenzayo ukuye esitolo aphonge udobha nje khona okuyabe kufuna. Loku-transfer nje kubo eCocash, but ukuthi ungathola umuntu othi yena ule-cash ikakhulu laba abahlala emakhaya labo, uthola ukuthi umuntu engxenyeke elokunye afuna ukuthi akubhadale nje emakhaya ngale, akula mali etholakalayo.
Lizwani nge-Victoria Falls, khona kungcono yini e-Follows?
I-Follows lewanje kuyafanana. Uhlupho lwangikhona kungani kuyafanana nje ngaphandle kwamabhenki ona lawa engingakhuluma ngawo. Abanye lawa hayi imali ayikho. Kusuku lezi ezisanda kudlula abantu babe-Victoria Falls kungani kungconywana. But ngemva kokubana abantu sebebona ukuthi e-Victoria Falls imali ingani iyatholakala, bagcina sebefloka bonke besiyakhona ngale. Bagcina sekusiba lokuzela iproblem yokuthi even lakhona ngale e-Victoria Falls imali kayisekho. Ngingazi ukuthi kayisekho genuinely kumbe basebekubona ukuthi abantu abasuka kwamanye amalokishi, amanye ama-towns sebefloka besiyakhona ngale. Akula lapho ngathi kungcono khona.
Labo-ke abathumezelana imali kumbe vele emazweni kumbe vela kwelinye idolobha bayenelisa ukuyithola imali imali yini?
Ungathunyezelwa sibili kuyimali, but ukuthi uyibambe hayi inkani. Abaphandle kwemazweni kubo South Africa kubo ngathi ngathi basebenzise bantu sikusebenzisa le yokuthiwa yi-ecocash le, okwakho yikuswayipha nje kuphela usuyathenga khona uyabe uvele ufuna ukuthenga.
Lo umnumzana Donald Mampongwani Shoko, isakhamuzi seWange, sixoxelaye ekhonale eWange. Weziphathelane lemaphandleni, isakhamuzi seGokwe umnumzana Bernard Ncube uthi abantu bakulindawo babhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali. Umnumzana Ncube uthi phezu kwalokhu izakhamizi ziyethuselwa ngokuthi kuza kwazakala ukuthi zivotele bani phansi kohlelo olutsha lokuvota olwe-biometric voting. Lanxa uhulumende ebikwa isithi akusoze kusetshenziswe lolu hlelo ekuvoteni ngokwakho kodwa ekubhaliseleni ukuvota kuphela. Asizweni ingxoxo lomnumzana Ncube.
Imishini yabo isetshenziswa iyabe yenza ukuthi abaseHarare kumbe abangaphi baye bekubona kumakhompyutha ukuthi wena uvote njani. Kukhuluma ngakho kakhulu uchairman wangikhona uJohan Rode ngenza imihlangano ukhuluma njalo. Uyakhuthaza lokubuthanisa amasabhuku ebatshele ukuthi limele litshele abantu into ezicacileyo ukuthi lo nyaka umnyaka oza kuyavotwa njani. Ubanani lingitshele ukwenze njalo uzaliwomela.
Kodwa bona abantu bakhanya bakukholwa yini?
Ya, abantu abakabikwazisisi kuhle ukuthi kungaba kuza hamba njani ngoba bazobekwezinye insuku bethe lizavota lingaphansi kwabosabhuku benu. Abakacaci kahle kodwa basakuhloleni ukuthi noma kustudio 7 sisenza ukuthi bathi kuyakuma njani. Abantu ngapha bake batshaywa phela kumnyaka wa-2008 lwana akabayisaba kubi. Le ndlala kodwa nayo ngapha hayi ngani khona sibili ukuthi kudubele inkalakata kanye kanye le mali ngoba ungaba nomumbu wakho ebhakede i-$3 lezi nsuku nakathenga yabangikhona kusela so ukuthi uyakuthengisa litshintshana ngomumbu amabela ayabulawa.
Abakabi khona abasebenzisa ukudla kukahulumende ukuthi bekhankasele ukuvotelwa ngokhetho oluzayo?
Kathese kokudla abakaqalisi. Into abaqalise ngayo kathese ngama-fertilizer, zinhlanyelo zekhothoni, yizo abazithi ngezikahulumende, yizo abaseqalisele ukuzinika abantu. Liyabe lingaphansi kwama-chairmen wama-branchi njani njani, libhalwa khona ngale emavillagini ngobathi kuza kukholektwa kusuka kube umasabhuku njani. Kuthi angisafikanga kwenzakale esigabeni esingani sithembe ijana lami. Mhlakuyaphiwa kithi lapho esikhona sizibona ukuthi kuyabe kuhamba njani.
Uthi kulo hlupho lokudla le mali, umuntu ofuna ukuthengisa ibhakede lakhe lomumbu uthengisa ngani? Lalabo abafuna ukuthenga bathenga ngani?
Amanga adlileyo kube
kula babuya bethenga umumbu but kulensuku abasabuyi so sihambe emagrosa uliye tshintshana leyo abukufuna wena ezitolo
abezitolo bayathatha umumbu
ye bayamukela sihamba nawe JMB ibhakethi lakho leyo liyi $3 othi wathi ungatholi 2 kg yechukela leyo 2 kg yesawudo sokukwanele tshengisa ukuthi akusibambi kahle ngani ngoba kuwona esinye isikhathi uyabonge labhulo ukuthi ufuna into ukuthenga into zemashopu uloku ufuna ukusebenzisa imali but awuzukukuyenza ngani ngoba leyo mali yabomkhono yabungela
lo umnumzana Bernard Ncube isakhamuzi segokhwe sixoxelaye ekhonale egokhwe okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu-Mike Hove. Namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Keith Moyo ongusakhulayo owasungula uhlelo olukhangelelwe ukusiza abasakhulayo ngesichathulo zasesikolo olungaphansi kwesihloko esithi Shoes to School. Masixoxe kancane, awungitshele ngamafishane ngalolu hlelo lwakho.
Silo hlelo lapho esilwenzayo njengabasha ngakhoza kuya le naleli icebo lokuthi sende into othiwa i-Shoes to School lapha esizama ukuthi dingele abantwana besikolo abangathi baswela bathole kuhle izicathulo zokuba basebenzise besiya esikolo.
Mnumzane, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuphatha uhlelo olunjengalolu?
Into engenza ngenza njalo ukuthi khona ingabe ngakhumbisa emakhaya ngakho ngangibona isikhathi esiningi ukuthi abantwana abasezikolo emakhaya abalazicathulo nje isikhathi esiningi uzathola ukuthi bagula uthole omunye kabuya ngesikhathi esikolo ngenxa yokuthi akezwa kuhle uyakhwehlela khadi ilitshe wakhubeka wacece kubi isikhumba into ezininginingi ezinjalo bhiladiya kwakuyinto ezingathi zijayelekile into nje engathi siphila layo nsuku zonke ngakho kwangithinta kakhulu ngoba kule sikhathi sokuthi ngangisehlule ukuthi ngifundise iklasi egcweleyo.
Awu yihlabele ngempela i-explanation yakho. Awungitsheleke Keith, uhlelo lolu lukhangelele ukusiza abontanga abaphila kobulawayo kuphela na?
Hayi, uhlelo lolu nxa ulukhangele libhale Shoes to School Zimbabwe. Okutshengisela ukuthi siyagoqela asikhethi ukuthi kumbe ngapha kusemathebelelendi, ngapha kusemidland, ngapha kusemashonaland, sihambe nje yonke indawo. Saqala enkaya sabe sisiya emazowe sengihlangene labanye abangane ababefuna la ukuthi bangincedise ngayona le ndlela. Sahamba safika emazowe le kumandila ehara. Khathesi sike sathi thedele mbidana kobulawayo ngoba ngumuntu ohlala kobulawayo and ngifuna ukuthi umphakathi wakobulawayo nayo uzizwe into leyo ingasuko kakhithiwe umoya kodwa izwakale kuyinto ekabulayo wonke anyone angakwazi ukuthi ayenze.
Okay, lapho ugqiba uluhlelo ukhangelela ukuthi luza qhubekela phambili na ngomnyaka ozayo noma kuzaba kuyinto eyenzakala kayi one bese usuchiyana lakho?
Uhlelo lolu yinto esikhangelele ukuthi iyenzakale ngokuya la ngokuya kwesikhathi ngoba iqalise umnyaka odlulileyo 2016 ngo-March. So sesilanda 1.5 years siyenza and sikhangelele ukuthi lo mnyaka ozayo le minyaka ezayo.
Awusitshele-ke uhlelo lolu luzabe lwenzakala ngaphi kwangikhona kobulawayo njalo luza kuqala nini bese lugqiba nini?
Okay, uhlelo lolu silalo olwakhathesi esilufuqayo liyaqala mhlaka 19 August lusiyagcina mhlaka 23 September. Siyabe sibeke nje okuyisithembi kwethu basivumele abantu baku-OK ku-Jason Moyo Street Jason Moyo 9 ukuthi sibeke okuyisithembi kwethu phansi labana sikhankasa nje simile kuyela abantu amaflyers khuluma labantu nje sibangenisa nje yosebenzi bethu ukuthi balizwisisisa ukuthi sivele senzani singani thina.
Ukhangelela ukuthola usizo olunjani ukuze uhlelo lolu luphumelele?
Okay, we are generally looking for ama-donations from abantu in terms of isicathulo school fees. Imali, well, it's something else because singabatsha, we want to build a relationship yokuthi abantu basethembe. Umuntu uzaza trust you with the shoes more than they can trust you with the money. Imagine awuneki zokwakuthi umuntu usebenzisele.
Hayi, siyabonga Keith, bekukuhle ukuba lawe kuhlela, ungadinelwa kusasa.
Hayi, nami ngiyabonga kakhulu
mina. Balaleli, izwi lindaba ekhona. Wonke umuntu olesifiso sokubambisana lo moyo noma ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngohlelo lolu, mthumezeleni i-email ku shoes2schoolzw@gmail.com. Ngiyaphinda, shoes inombolo 2schoolzw@gmail.com. Olivalelisayo ngumike obe lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashonapi ona amasiko obe ukhona izolo akuse siwa
namhlanje sixoxa ngodaba ngalo lyahlupha udaba lokuthi abantwana abangamahlokandlebe lingabenzani ukuthi libagoqe nxa sebekhulile ukuthi nhlaziyo udaba lolu nginonkosikazi Shila Msonda ngumankomo phela umankomo ungukansela edolobheni lakwabulawayo njalo uyingcwethi kwezamasiko esintu mankomo utshona njani mama Yee, hayi isikhathi sangkhona kodwa kuzalunga. Umntwana nxa sekhulile sibili umgoqa njani nxa eselihlongandlebe.
Isigogo sigoqwa sisemanzi. Umntwana umkhuza esesemncane. Umfundise umthetho ekhaya ukuthi lapha kukobani. Lapha ekhaya siphila impilo enje. Umtshengise ukuthi mina lobaba lapha ekhaya siphila impilo yokuthi siyakhonza, sihlonipha, sihloniphe lesihlobo, sihloniphe lomakhelwane, sihloniphe wonke umuntu othiwa ngumuntu omdala. Akukhethi ukuthi ungabe zela ngaphi, as long engumuntu omdala uyahlonitshwa, uyabe kufundisa abantwana.
Kodwa-ke kungehlula-ke ukuthi akuthathe khonokho esisemncane pho nxa sekhulile kumele wenzeni.
Ukuthi umkhuze awuthathi umthetho uwufake ezandleni zakho. Hayi, bakhona abazele bemelele umthetho. Yikho kuthiwa umntwana nxa sele 18 years uyamhambisa ayekhuzwa ngabomthetho.
Ye, nxa bemkhuza khonapho akuhluphi yini? La uyabulalele njengomuntu omdala.
Lawe njengomuntu omdala uyahlala eceleni umntwana akhuzwe. Kulabo malume, kulabo anti, yibo abamele bakhuze umntwana waphakathi kwalumuzi oyabe ubiza mina umzali walelo guma. Kuyabe kulabo anti labo malume, ngiyabatshela ukuthi hayi nangumntwana lapha kuyehlula umntwana akhuzwe.
Ungehlula-ke mankomo?
Yikho lapha sengaliswa khona emthethweni, lapha sesiyakhuzwa ngabomthetho ngokuthi umntwana usehluli.
Ngoba lokho sikuthathela phela ukuthi kukhanya ngazani-ke abantwana bakamongameli kungani bayahlupha lapha lalapha. So nxa ungakhangela una khonapho njengomuntu omdala ubona ngazani sokumele benziweni ukuthi belungiswe sibili babe ngabantu.
Abantwana nxa besehlula ngithi wena nxa ungumama, nxa umntwana ubona ukuthi nanku umntwana usele ntombi yakhe, nxa ele ntombi yakhe umntwana ubathole bobabili, uyabakhuza bobabili abantwana. Nxa umthole le ntombi yakho uyababiza ubahlalise phansi, bantwabami nezani lapha, wena uwangaphuvelanga lokho enikwenzayo bantwabami akulunganga. Wena mntwana abazali bakho banga ubakhuza bendawonye, awuphakamisi sandla, ubahlalisa phansi, ubabonise ngekusasa ukuthi hayi lokho enikwenzayo akulunganga bantwabami.
Nxa ungaphakamisa uswazi-ke akuhluphi kakhulu?
Hayi, uvele kakumele angiphakamise uswazi. Ungaphakamisa uswazi kumele nxa bebabili uvele uchaya owakho ngokuthi owakho nguye oyabe ewonile. Noma yinkazana ngichaye wami nxa engenisa ijaha ngokuthi nguye wami owonileyo. Xa lilijaha lingenisa intombi ngichaya yena owami. Ngithi lokho sikwenzile mntana makulunganga, ndithathe uswazi loba ibhanti angithayi ngesikhali, ngithaya ngebhanti ukuthi ibhanti alishe ukuthi ibhanti linjani loswazi linjani.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke mankomo, kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Ungavala khonapha ngamafitshane mama.
Mita engikubonayo lapha mina ungaba ngumzali ofika uchaye umntwana wemzini uyabe ungumzali oqhwalileyo ngesintu sakithi, uyabe ungumama ovele ungalambeko wena ngokwakho, uvele ungalamthetho. Umntana nomuntu kafakwa isandla, ungamfaka isandla umntana abantu aqande laphana, uza kuya kufika ngakibo kusithi ngokuthi uchaye umntana obiziweyo ngoba uchaye umntwana vele ongaqondananga lawo.
Yes, siyakuzwa kakhulu Mankomo, sibongile. Ungathina lokusasa mama.
Ngiyabonga baba, libe lelanga elihle, sinabe lonke sigoqa abantu bethu sibakuza.
Lenze njalo Mankomo, sibongile mama. Bye-bye, ma'am. Ntati tubalele ukuthi ngibonge ke unkosikazi Shila Msonda uMankomo, yena khona ngale ke kobulawayo ongukansila. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube, lilale.
Ube ukhona izolo akuseziwa. We mama sibe munye dina sibe moya munye sivuseleli ngoma sendulo.
Siyabonga Gibbs. Ngesizwe untungameli Nkomo we Studio 7 esethulela esiphathelane lokholo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Niyabonga kakhulu lami ngelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Ye, uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngicabanga ukuthi sike sikhangele indaba yokufa ngenxa yokuthi izolo nje besibeka umfundisi omkhulu onguye owaqalisa amabandla amaningi, engathi waqalisa amabandla akamoya lapha eZimbabwe, ubaba uMkhwananzi. Ngakho abaningi abantu babezibuza ukuthi kathi khona ukufa kuyini. Singakhangela uPawulu uyakuchasisa kakuhle kwabaseKorinte bokuqala ithatha ka-15. Ngikhangela uverse 26 othi isitha sokugcina yikufa, abe sesithi yena kuverse ka-54 uthi wena kufa usuginyiwe ikunqoba. 55 futhi kufa udonsi lwakho lungaphi, udonsi lwakho soluphelile. Kutsho ukuthi abantu abaningi nxa sicabanga ngokufa mbona anabazwisisi. Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi umphefumulo womuntu kawufi, engathi kumbe sukhayela sithi umoya womuntu kawufi, kufa umzimba ngoba umzimba lo vele wona yiwo obolayo, kodwa umphefumulo uya phezulu uya ezulwini kuNkulunkulu. Kodwa somphefumulo umoya kuphela ohambayo, le mizwa iyabe lokhu ikhona. Yikho sinanzelela indaba leyane kaLazarus, le ndoda le yayinothe kakhulu, ukuthi indoda leyane yayinothile yayisegehena izwi kaNkulunkulu lithi lona ebona uLazarus esizwa ukutsha ngenxa yokuthi wacela amanzi, wacela ukuthi angicela uLazarus andike amanzi. Kuthi ukuthi imizwa yakho uhamba layo phezulu. Okwesibili okumele sikunanzelele ukuthi umuntu angafa uthola umzimba omutsha. Umzimba lwalo omutsha yokunceda ukuthi uhlale kuze kube naphakade usezulwini, usikholise uphakathi kwawo kuze kube naphakade, kumbe uthi uphakathi komzimba lo kuze kube naphakade. Ngoba uPawulu uyakhuluma futhi khona phana kwabaseKorinte, ngikhulume engiwubalileyo lwa mbhalo wokuqala, ukuba sikhangele nini imfihlo yokufa, ukuthi kasifi kodwa siyatshintsha sithole imizimba emitsha. Akho abantu abaningi babecabanga ukuthi ano ngingafa sokuphelile, yaphonguba ngumoya nje ophephukayo. Hayi, awusozuke ngumoya ophephukayo, uza kuya kumbe egehena kumbe uye ezulwini. Okunye okuqakathekileyo engikunanzelelayo lapho yikuthi nxa umuntu esefile, yikho ilizwi likaNkulunkulu sithi kufa udonsi lwakho lungaphi. Kutsho ukuthi isikhathi esiningi siyakhala thina nxa silapha emhlabeni, kodwa ngale uNkulunkulu uthi babusisiwe abafa besenkosini. Kutsho ukuthi uNkulunkulu yena ukhangela ukufa komuntu ofela kuye kuyisibusiso, ukukhangela kuyinto enhle kakhulu, uyikhangela kuyinhlanhla yokuthi umuntu lo ufele kuye.
Khona ungathi lilahlekelwe kanganani njengamakholwa esiKristu ngokutshona kuka Reverend Ezekiel Mkhwananzi?
Silahlekelwe kakhulu ngoba ubaba uMkhwananzi nguye ke obengubaba wabafundisi bonke. Singacabanga ukuthi yena waqalisa ibandla ngo-1968. Yikho lapho kwaphuma khona amabandla wonke la esiwabonayo, kathesi amakhulu lamancane, bonke abafundisi abaningi baphuma kuye. Nguye ubaba owazala ke amabandla lala abafundisi laba esingathi thina ngamabandla lawo omoya kumbe evangelical i-movement le Pentecostal movement. Konke kwaphuma kuye ubaba uMkhwananzi. Njalo yena ube umuntu onguye oxwayisisa abafundisi abaningi ukuthi baphile njani, babambe njani amabandla abo. Nxa umfundisi kade ewonile, bekulula ukuthi abantu behambe kubaba uMkhwananzi ukwenzela ukuthi aye emkhuza. Nguye obelalelwa ngumuntu wonke. Kade kwanisa ukuthi ethi, hhayi mfundisi, hlala phansi, mfundisi yekela ukwenza lokho.
Ah, kuyiphethe mfundisi ngomthandazo.
Yes, siyathandaza baba ngegama likaJesu, sithandazele abalaleli bethu ukuba besaphila bazayenza ukukhetha okuqondileyo, ukukhetha impilo. Egama lika Jesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu labalaleli, inkosi inkosi libusise. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Uyalandela umculo weBlack Mfolosi besithi ekwelutshena.
Yagithi ngoma yagithi ishayeni bafana bagithi ibambeni bafana bancane nje ishayeni ibambeni cine yagithi ishayeni bafana bagithi yagithi ibambeni bafana bancane ishayeni ibambeni cine umgido lo owagithi owagithi ka ishayeni ibambeni cine
Black Mfolosi sithi ekwelutshena, olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.